siyabonga jonga lo Chris le tshona njani emakhaya yekudibana emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 9 ngombimbitho 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Mota emhlophe iIsuzu KB kwaphuma amadoda angu 5 aselupha icala elokuthi kuthiwa utshontshe inkomo. Bambamba nje bamngenisa emoteni basebesuka bagijima bahamba laye. Akwaziwa okathesi ukuthi baye laye ngaphi.
Kubotshwa uItaitamara intathelizindaba eyande ukukhokhela uhlelo lokutshengisela iAfrica Unity Square ekhuthaza umongameli Mugabe ukuthi asuke esihlalweni.
Hayi, thina lokhu sinekhonoko njengokuspeaker wake watsho nje ukuthi hayi lapha yikuxabana kwabantu abomuzi munye, so abahambe bekhulumelana indaba yabo ngoba sikuxabana nje singumuzi munye kodwa lokhu esinjongonye.
Ibandla le-MTC Renewal Team lithi umlawuli wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda kasoze enelise ukunquma kusicelo se-MTCT esokuthi amalunga aleli dale kanye lawo Senate asekubandla le-renewal axotshwe edale.
Umongameli Robert Mugabe uthi ufuna ukubona ukuthi nguphi umahluli ozahluza udaba lwabaxotshwe kuzana uPF ngeviki edluleyo. Umnumzana Titmas Muntasala, umnumzana Rukari Kumbo, asebe kweze udaba lwabo emthethwandaba.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umnumzana Itai Tsamara, intathelezi ndaba ikhokhela inhlanganiso ye Occupy Africa Unity Square, uthunjwe lamhla ekuseni egelwa inwele, ethunjwa ngabantu abangaziwayo. UTsamara obenxuswe ukukhuluma emhlanganweni webandla le-MDCT izolo eHarare. Uselesikhathi etshengisela i-Africa Unity Square sithi umongameli Robert Mugabe kasuke esihlalweni. Izolo utshele umhlangano we-MDCT ukuthi yena labanye bakhe bazimisele ukungena ezitaladini betshengisela ukuthi uMugabe asuke esihlalweni. Usebotshwe waphinda watshaywa kaningi-ningi kodwa kayekeli umsebenzi wakhe. Umnumzana Charles Nyoni utshele iStudio 7 ukuthi abantu abahlanu laba abathumbe uTsamara bacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha awe-CIO.
Ye, namuhla ekuseni u-Itai Tsamara uthe esemzini wakhe nje esagelwagelwa inwele kwasekukhanya kufika imota emhlophe iIsuzu KB kwaphuma amadoda angu-5 aselupha icala elokuthi kuthiwa utshontshe inkomo. Bambamba nje bamngenisa emoteni basebesuka bagijima bahamba laye. Akwaziwa okathesi ukuthi baye laye ngaphi.
Bakhulumile ukubana inkomo lezi zicatshe ngaphi?
Kabazange batsho ukuthi inkomo zakhona zitshontshwe ngaphi kumbe icala lakhe ngelanini. Kabazange batsho lutho.
Yena lo umuntu ngokumazi kwenu uyini? Ulipholisa yini?
Simazi esebenzela uhulumende kaRobert Mugabe ngale department abayithi nge-security okuthiwa yi-peace.
Manje lihambile yini ukuyabika emapholiseni lolu daba?
Yes, sihambile kusukela ekuseni sayabona abazomthetho sidinga ukuthi bengasitshela na ukuthi ngaphi, kodwa bonke bayala ukuthi kabanakwazi ukuthi ungaphi.
Manje sikhuluma nje ngobani abanye abaliphathisayo ukumdinga?
Okwakathesi nje ngaphandle kwabeZimbabwe Lawyers for Human Rights akula abanye. Yithi nje lo mbambaniswa owama-youth awempikiswano wembambanzi zonke awalapha eZimbabwe okuthiwa yi-National Action Youth Alliance yibo kanye abasincedisayo ukumdinga. Okokuthi kungafika kusasa engatholakalanga kuyabe sokusitsho ukuthi kumele sibone ukuthi singenzani elakusasa.
Izolo uTsamara ubikwa laye engomunye okhulumile emhlanganweni we-MDC ukuba ukuthi lokho akula na kwenza lokuthunjwa kwakhe lo.
Yikho okunye okubangele ukuthi athunjwe okwanamuhla ngoba ukuba kwakhe phakathi kwembuthaniso we-MDC lokukhuluma kwakhe yikho okubangele ukuthi abezomthetho bamthunjwe okwanamuhla.
Lo mnumzana Charles Nyoni ilunga lenhlanganiso ye Occupy Zimbabwe obekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare. Icelele MDC elibizwa ngokuthi iMDC iRenewal Team lithi umlawuli wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mtenda kasoze enelise ukunquma kusicelo secelele MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai esokuthi amalunga lelidale kanye leSenate asekubandla leRenewal Team axotshwe kulelidale ngoba akhethwa ekubandla leMDCT esithi isizathu ngokuthi umnumzana Mtenda wadlulisela udaba olufana kabili ukuthi luyehluzwa emthethwandaba. Ekhuluma emhlanganweni lentathele izindaba eHarare lamuhla unobhala jikelele weRenewal Team omnumzana Tenda IPT uthe kuyamangalisa ukuthi iMDCT ifuna amalunga lelidale akubandla lakhe angamachumi amabili lanye axotshwe. Yona iMDCT isithi ayisoze iphatheke kukhetho. Uphinde wasola ibandla leMDCT esithi lisebenzelana lelezanu PF ukuhlukuluza amalunga ebandla lakhe. Kodwa isikhulumi seMDCT umnumzana Obet Kutu uphikisile ukukhulunywa ngumnumzana PT wagcizelela ukuthi sokulomahluko kulolu daba olungabangela ukuthi luphumelele udale. Okuninga lolu daba asikuzweni kunxoxo esiqhube lomnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla seRenewal Team.
Ngizathanda ukuthi ngazise abantu beZimbabwe ukuthi ubaba uTsvangirai leqembu lakhe like lasisa ekhoti ukuthi ngasiyamiswa ePhalamende yeZimbabwe. Kodwa sokuke kwayehlula ngoDisemba kwehlule nangoMeyi futhi kwehlule incwadi balazo ukuthi kwehlule. Ngendlela yokuthi thina lokho esiyi-MDC yona liyana eyafunywa ngoGibson Spanda laboMilton Kwethu laboMdlonga. Into ebaphambanisayo kuthiwa i-rebranding. I-rebranding iphathwa yi-brander nge-any name like United Movement ayisukuthi sosifomi party kasikafomi party. Renewal it's a just rebranding ukuthi we are thinking different from what we used to think siqalisa iparty. So yikho-ke bona bacabanga ukuthi engxenye hhayi sesifome enye iparty hayi lokho kunjalo u-secretary general ukuthi lokho ngutenda ibiti le party yona liyana lokhu injalo. Okufunekayo nje ukuthi ubaba uTsvangirai nabakhokheli bakhe bayephendula imibuzo lapho aba wakhona emthethwandaba balayo incwadi yabaqinisa emthethwandaba lanamhla lokhu ibameli ngoba ngathi uyananzelela ngoDisemba sibili hhayi batho ukuthi ekhoti baze baya withdrawa ikhesi yabo ekhoti. Lokho nje kungatshintshanga lutho. Iparty ifonywa ngeCongress thina kazange sibe leCongress. Thina lokhu esiyi-MDC yona leyana nje kuphela ukuribranda nje ukuthi kwehlukane nje ukuthi hhayi iparty iyavunyela ukuthi phakathi kwesikhathi ibe lama-uniform ayi-pink ayi-orange ayi-red any lokuthi futhi siyavunyelwa siyiparty i-constitution yethu clear ukuthi you associate with any other parties same levels and ideas and thinking. Kho-ke ngibona ngathi lapha basuke bakhuda khona kakuntshintshanga lutho.
Ye kodwa lina lokhu lile themba lapha njengoba mnumzana Pete ekhuluma ukuthi lina yini elilolungelo lokuxotsha ePhalamende labana abaku-MDCT njalo lilo bufakazi
njalo sibili ubaba uTsvangirai esebenzisa amagqwetha akhe ngoDisemba wahamba waye withdrawa ikhesi yakhe njalo kwathiwa akabhadala inhlawulo zonke naye uyakwazi kakuthusela khonapho kakuntshintshanga lutho. U-secretary general we-MDC thina singaze ngutenda ibiti the structure soneso nje esibe khona yiso esisaziyo ngene ephalamente siyi-MDC.
Ekugcineni libona impumela isiba njani ngobani phakathi kwena balobufakazi obulesi sindo?
Hayi thina lokho esime khonokho njengoba uspeaker wake watsho nje ukuthi hayi lapha yikuxabana kwabantu abomuzi munye so abahambe bekhulumelana indaba yabo ngoba sikuxabana nje singumuzi munye kodwa lokho esinjongonye so siyakwazi ukuthi hayi khona kukhala kwakukhulunywe njengospeaker kakuthi akuntshintshi lutho.
Lo ngumnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla secelele MDC Renewal Team obekhuluma icingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Kusenjalo ababe yisiphathamandla sebandla lezanu PF abasanda ukuxotshwa kuleli bandla umnumzana Ditmas Mutasa lomnumzana Themba Mliswa lamhla bakhweze emthethwandaba udaba lokuxotshwa kwabo edale lePhalamende ngeviki edluleyo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli yethu njalo www.voaindebele.com.
Umabhalane obona ngezemithetho kubandla lezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa sexwayise amalunga aleli bandla ukuthi etshiyane lokuhlokoloza amalunga acatshangelwa ukuthi asekela unkosikazi Joyce Mujuru. UChinamasa wethule amazwi la izolo emhlanganweni awenze labasekele bezanu PF kobulawayo phansi kohlelo lokulungisisa ingatsha zaleli bandla endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Umnumzana Chinamasa wabehamba lomnumzana Phelekezela Mphoko lezinye iziphathamandla zebandla. Maningi amalunga ezanu PF axotshiweyo kunyanga ezedluleyo esetheswa umlando okusekela unkosikazi Mjuru okuthiye kulokulwisana okukholo kuleli bandla. Abanye abaxotshiweyo abathi umnumzana Didimas Mtasa lomnumzana Rogare Gumbo sebekhweze udaba lokuxotshwa kwabo emthethweni ndaba besithi akukho emthethweni. Ekhuluma phezu kwalolu daba ngeviki edluleyo, umongameli Robert Mugabe uthe ufuna ukubona ukuthi nguphi umahluli ozahluza lolu daba. Amazwi la asolwe kakhulu ngamagqwetha kanye labalwela amalungelo oluntu besithi yikwethusela emthethweni ndaba okwenziwa nguMgabe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi kaChinamasa.
Ngithemba inkulumo kaChinamasa le abantu bayinanzelela ukuthi uChinamasa into asezama ukuyenza sokuyindlela yokumanager i-crisis abavele kade sebelayo ngoba ilokhu iqhubeka ikhona lanxa nje kona sebezibambe ngasesidukwini kodwa iqiniso elikhona ukuthi uhlupho lwabo lwe-succession uzani lokho elikhona. So abazama ukwenza lapha futhi ukuthi ngesilungu singathi is to extend i-olive branch to laba abantu abade becathanga ukuthi ngabakaMjuru ukuthi nxa befuna bangasondela kukhulunyiswane bamukeleke ibandla liye phambili kodwa kumele bakwamukele ukuthi bona sebenqotshiwe.
Sokuyikuphela kokulwisana kubandla lezanu PF yini lokho Mhlanga?
Hayi, sikokuphela kokulwisana kwabantu kubandla lezanu PF. Okwenzakalayo nje ngoba Chinamasa bazama ukusitshengisela ukuthi bazibambe ngasesidukwini njalo okwamanje yibona asebelawula okwenzakalayo kodwa iqiniso elikhona ukuthi kuseselo hambo uma ngusesemuti abasaza uhamba ngoba asikabikwazi ukuthi bazibambe ngokungakanani ngasesidukwini uma nxa uMgabe engathi kusasa avuke etshonile bangaqhubeka yini belawo lawo mali ukuthi baqhubeke ngendlela kade besenza ngayo khathesi.
Sike sabona njalo uMongameli Mugabe sithi yena ufuna ukubona ukuba nanguphi umahluli ozahlala phansi ahluze udaba lombango wezanu PF olukhwezwe edale ngumtasa logumbo. Ayisikho kwethusela imithethwandaba yini lokho?
Ngezinye indlela ungakubona phose ukuthi kwehlule kwethusela kodwa iqiniso elikhona ukuthi into azama uyitsho lapha nxa ngithi ngiyakuzwisisa ukuthi uMgabe uzama ukuthi athi izinto ezenzakala kuzanu maziyekwe zibe njengama-internal matters awezanu ukwenzela ukuthi abe le ndlela yokuthi athi deal with abantu abanjengabomdasa ngoba iqiniso elikhona siyakubona ukuthi uMgabe ukhanya uzontile ngento eyenziwa ngumdasa logumbo. So laphana uma ekhuluma ulokwethusela akwenzileyo of course but at the same time uzama ukuthi acokisise ukuthi le nto yenzakala kuzanu internal matter yezanu kayiyekwe internal matter yezanu but angiboni ukuthi ilanxa yokutsho njalo ukutsho ngaliphi ngoba iqiniso elikhona ukuthi balemvumo phela lamalungelo ukuthi labo bahambe bayihonona emakhoti njalo emakhoti abanikelelwe lelungelo ukuthi abazwe labo bantu.
Umnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane.
Kustudio 7 Live Talk lamuhla sikhangela udaba lokuqhamuka komkhuhlane wesihudo secholera elizweni.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
umongameli Vladimir Putin wakwele Russia uthi walaya abezomvikela belizwe lakhe ngonhlolanja nyakenye ukuthi bavikele ukubulawa kukamongameli Viktor Yanukovych wele Ukraine ngaleso sikhathi. Uthi kulapho uhulumende wakhe aqala khona ukulungiselela ukuthi ele Ukraine libuyele embusweni weRussia.
Amasocha kwele Chad lakwe Niger abikwa esehluthune idolobho elalithethwe ngabahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo abalisa kwele Nigeria beBoko Haram ele Damascus. Ukuthathwa kwaleli dolobho elisemngceleni weNigeria leNiger kubikwa kuyisehlakalo sokuqala sohlelo olulungiselwe ilibutho lomanyano wamazwe angentshonalanga kwezekwazi leAfrika lokuhlasela kanzima indawo zabeBoko Haram.
Ukuziphetha ezivela kwamanye amazwe, odokotela bakwele Zambia bathi umongameli Edgar Lungu osanda kukhethwa ukukhokhela lelo lizwe kumele ayidinga uncedo lokwelatshwa ephetsheya umkhuhlane alawo omenze waqaleka ngesonto. Ulungu obikwa lo mkhuhlane we-achalasia obangela ukuncipha komphimbo okubangela athole nzima nxa eginya.
Abavela kumabandla ezombusaze lawezekholo achiyeneyo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo bamanyene emzini wenduna umasuku izolo besiyalalela udaba lwepulazi lemaleme elifuna ukuthathwa lipolisa lensitha umnumzana Rodrick Mashinkayitse. Leli pulazi beliphathisa izakhamizi ngezifuyo ezibalisa izintshe, isonto, isikolo kanye lamawedela. Umsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko kazange aze emhlanganweni lo okubangele ukuthi abanye basuke bayisiyangena epulazini ngamandla besipha izifuyo zabo esezathathwa ngumashingayitse ukudla. Kodwa amapholisa lamhla avuke ebopha abantu abangamachumi amane. Isehlakalo sokuthathwa kwepulazi leli sisolwe kakhulu ngamabandla aphikisayo afana lele MDC elithi kuyamangalisa ukuthi uhulumende engabela ipulazi ebelisetshenziswa zimuli ezimbalwa emuntwini ongadabuki esabelweni seMathebeleland. Induna uMasuku utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi bamelele umnumzana Mphoko ukuthi azoxazulula lolu daba.
Yabe kumele khona basamtshela ngendlela eqondile bona onangazonke yabo Mathema.
Manje usetsheliwe yini?
Hayi, ngasoke kumele behamba futhi bephinga kusasa.
Kanti lona udaba lolu luhamba njani kwakathesi sizwa kuthiwa bakhona abagcine bengena eplazini?
La ngikwazi njengoba ngiyakuthika nje thina sekunjalo, thina sike abantu abami balindele i-ansa kanyanga zonke. Yazi besebezingenela ngokwabo lokhu thina zange sikhulume ngokwakho ukuthi bayenzela. Thina sithe bahambe ngomthetho.
Kodwa bona abantu bathini njengoba iplazi leli belibaphathisa?
Abantu baplazi, abantu bayalela iplazi, bathi iplazi liyabanceda. Abantu bakatanta amapolisa abekhona ezulu bazizwile ukuthi abantu bathini. Amapolisa ade abeyikhonsa abekhona.
Leyo yinduna uMasuku owesigaba seMathebeleland South obexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 SAKZ. UChris uphinde waxoxa lomfundisi Anglestone Sibanda ongomunye wabakhokheli bomhlangano wayizolo.
Ye, umphakathi ubuyile ngobunengi. Abantu baqhubukile endaweni zonke ezishiyeneyo, abantu bebaningi ngenxa yoba ngabe ngafika ama-500 kade bekuthena enkundleni kaMasuku besithi bona kabafuni ukuthi iplazi leli liphiwe uMashinkayitse, kungcono liphiwe bona abanikazi besigaba. So ke induna kade zikhona, induna uMathema, le nduna uNdiweni inyanga zonke, le nduna uMasuku, abantu bakhane bezivisele sibili ukuthi hhayi even though no vice president Mphoko kade khangalela ukuthi abuye ngasaziwe ngasabuyanga, abantu babuhlungu. Usithi sokutshayisiwe khona pha lomhlanganiso uchothekile, abanye abantu bahamba bayangena eplazini baqhamula amakhiye basuphuna amagedi ngomashinkayitse kade efake amakhiye evalile abantu ukuthi bangangeni ukuthi bayefida iinkukhu zabo eziphakathi kweplazi. Wasekusithi ekuseni namhlanje ogogo abathile izakhamizi zibuthene zahamba khona ngale ukuthi ziye provide security njengoba amagedi beseqamukile. Plus abantu bareporte izolo emhlanganweni ukuthi amasola into eziningi khazi atshontshwa lokho kufikela abantu. So impahla zabo, impahla yabo esemsebenzi abasebenza ngayo kufideni inkukhu lekufikeni abatamatisi iyachacha, so kungcono bayezilindela bona. so bafele hamba ke namhla abantu kade kuhlangene ogogo labokhulu labo labantu abatsha besiyalinda ukuthi labana abantu abasebenza eplazini basebenze kuhle emini ke basebebotshwa abantu labo akade belindile leyo ila eplazi
bangaka babotshiwe
kade bebotshwe sibefika inamba engamathumi amane and then okwenzakale ukuthi abanye bacune imota isi amapolisa ekezi ibisinxa ingaseneli yasiwa sebesala abanye yasibuya labantu esingathi asikhangelela sikababone kodwa cha abantu abaabout 15 abayibo abasestokisini lapha ekezi ngikhuluma nje ngikhonapha simelele ofisa yenhlaji ukuthi asikliyele egweda ukuthi igweda libabone silungise udaba lwangkhona kanti sidlule enatisa sathola abaningi abaseleyo ogogo labomama bemile bethi imoto yamapholisa iteza kuyizobathatha abalindele ukuthi labo bazothathwa babotshwe nxa kungenjalo bazagada ngezabo izimali babuye lapha labo bazobotshwa kanye nalabo ababotshiweyo futhi abantu bathi bona ekuseni bebabambe umuntu lo omunye wakwamashinga ayizebe bemqhuba besithi kasuke eplazini kahambe kibo so yikho bathe besamqhuba behamba laye plus nguye abacabangela ukuthi uthethe ama-solar panel ukuthi wacatshile eplazini kulokuthi amapholisa abo phela umuntu okhanya acathangelwa ukuthi webile basebebopha bonaba bantu abade be-citizens arrest bebophe umuntu ocathangelwa ukuthi webile so yikho kwenzakalayo khathesi
lo umfundisi Angliston Sibanda ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 SKZ.
Inhlanganiso yakwele Netherlands i-SNV sisungule uhlelo lokuphathisa abantwana besikolo abangamankazana ngempahla yokusebenzisa nxa besesikhathini. Kubika uNothando Sibanda.
Ubuya esikhathini kwesifazana ludaba olwaluvele lungakhulunywa ngalo osokwenze amantombazana amaningi kanye labesifazana bathwale nzima lithule ngenxa yokusilela kwempahla yokucika. Impahla le ilentengo ephezulu ngesikhathi vele imuli zingayikhangeli lapho kuhlelwa ukusetshenziswa kwemali. Lokhu sokuthiye amantombazana kanye labesifazana besebenzisa iloba yini abangayithola okugoqela amalembu adajuliweyo, amahlamvu kanye lamaphepha okuyingozi kumpilakahle yabo. Abakhangela amalungelo abesifazana bathi ukutholakala kwempahla yokusebenzisa owesifazana esesikhathini ehlanzekileyo njalo eneleyo lilungelo lawo wonke untombazana lowesifazana elizweni. Inhlanganiso le isiqalelo oluhlelo lokuphathisa abantu ukuze bazilungisele impahla ehlanzekileyo njalo ingaduli abalakho ukuyisebenzisa njalo nje endaweni ezigoqela inkayi, iluphane, imaswingo, igokwe North le South, ibhinga le Bite Bridge. Unkosikazi Lindile Ndebele ophethe lolu hlelo ku-SNV uthi udaba lolu kumele kukhulunywe ngalo ngoba lukhathaza amantombazana amaningi okwenza behluleke lokufunda abanye bagcine bengayanga lesikolo.
Lolu sananzelela ukuthi abantwana abakhululekanga nxa besesikolweni okusho ukuthi nxa ngingakhululekanga ngisesikolo le mfundo kayingene kuhle ngoba nihlalani lokhu ngicabanga ukuthi kambe isigqoko sesingcolile kambe utisha kathi esuzathi sihambe siye kuma-sports ngizadlala njani njengoba utisha lo elolaka kangake ngavumela abantu be-toilet kambe mina ngizaphetha ngini osokubangela lokuthi kwesinye isikhathi ngigcine nilove esikolo mbembe mphunga uba lokuhlulukelwa nje nxa ngisesikolo. So sizama ukuthi sikhangele ukuthi abantwana bangaphathiseka njani kwenza ukuthi bakhululeke nxa bekuleso sikhathi ngoba khona kuyindalo nje.
Unkosikazi Ndebele uqhubeke esithi uhlelo lwabo solulethe inguquko eningi ezigabeni abasebenza kuzo.
Abantwana uncedo abaludingayo ilwazi. Kathesi ungakhangela izimulo eziningi zehlukene kulabantwana abahlala bodwa ngakho obafundisayo ukuthi kathi nxa esengena kuperiod kumbe ngithi esikhathini kwenziwa njani usebenzisani njalo kutheni okubangela ukuthi abantu bagcine besebenzisa izinto ezingaba yizingozi empilweni zabo. Ungakhuluma lomongikazi, ukhulume lombalisi, ukhulume lomntwana, ukhulume lomzali, bonke bathabile bathi luhlelo sibili olukhangele indubo ezihlangana labantwana.
Ukucubungula okwenziwa inhlanganiso le eziqintini ezilithumi lanye kuveze ukuthi amathumi amabili ekhulwini amantombazana akayi esikolo lapho esesikhathini kuthi amathumi ayisikhombisa lambili ekhulwini alizake lisebenzise impahla yokugcika ephume esitolo. owaphathisa ukucubungula udubo lolu emaphandleni unkosikazi Edna Bala uthi kuningi abahlangana lakho lapho amantombazana asebenzisa ubulongwe amaphephandaba amalembu lokunye okunjalo njalo ngenxa yokuswela imali yokuthenga impahla eqondileyo.
Okwasidanisa kakhulu ukuthi kwenye indawo abanye babesithi omama abasebenzisa lawo malembu bawawatshe wagcinela abantu wabo abangamantombazana ukuthi lawo bazasebenzisa wona. Sabona ukuthi lokhu kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba kusesikhathi kugcina kudala ukuthi abantwana ikakhulu bagcine besiba le mikhuhlane yezibeletho bagcine bengasakhuli kuhle. Kulokhu kuhlolisisa futhi sananzelela ukuthi ngesikhathi umntwana oyintombazana esemfuleni akalaleli kuhle ezifundweni zakhe.
Umnumzana Shadrack Kuphe oyinhlanganiso le uthi kuqakathekile ukuthi abesilisa babekwazi ngabantu ababo kanye lamantombazana ngoba kuvame ukuthi kube yibo ababambe izikhwama. Uthi imikhubakhuba eyenza lesi sikhathi sibe yimfihlo yiyo eyenza abantwana bathwale nzima bengazi ukuthi babikele bani udubo lwabo baze babone kungcono ukuthi bazifihle emakamelweni abo bengatsheli muntu ngendingeko zabo kuze kudlule nyanga zonke bethi batshaywa ngamakhanda bengalivezi iqiniso.
Obaba sibakhangeleleyo ukuthi bona babe lesandla ekukhangeleleni abantwana ngesikhathi sokuya esikhathini ngoba yibo abalamandla okwenza izinqumo ezithathwa ngkhaya ezimayelana lokuthi imali isetshenziswa kanjani ngoba kukhangelelekile ukuthi yena abantwana abangamankazana abanisa ukuthi baphuthe kuya esikolweni ngoba bengalazinto zokusebenzisa xa besiya esikhathini. Esikhathini esiningi babe sisaba ukuthi bakhulume ngkhaya ukuthi bakuleso sikhathi ngoba isintu asibavumele.
Abanye abesifazana sebaqala ukwenza ibhizimisi yokuthengisa amalembu la okucika. Amalembu la okucika bancediswa ukwayenza i-SNV eyiyo ebadingela amalembu adingakalayo agoqela i-fleece njalo alakho ukugeziswa asetshenziswe njalo nje okumnyaka lengxenye elokhu ehlanzekile. Unkosazana Sibongile Ndlovu olungisa amalembu la uthi bayahamba befundisa amankazana labesifazana ukuzenzela abiza amadola amabili kuphela ukwenza ayisikhombisa. Uthi kodwa lapho sebewathengisa bathengisa idola emabili okokuthi amantombazana ayenelisa ukuzenzela awawo abesesenza lamanye awokuthengisa.
Nabanje omama esithunga sonke siyathengisa amarambu we sell them dollar for two. Labo mama abanye esabatrenayo khona ngapha emakhaya ema-district nale watsheliwe abanye sebesenza ibhizinesi ngawo like abanye omama abangale e-Beitbridge bathi bona bayenza about $500 last year. Thola local material e-fleece e-Java but unfortunately i-waterproof liyane ngaphansi liyane local okwakhathesi ayikho sithole harara.
Lanxa eleZimbabwe lilembali yokulima uchinda iningi lalolu chinda beluthengiselwa kwamanye amazwe lapho olulungiswa khona luphenduke elizweni solulentengo ephezulu. Idale lephalamende like laphatha lolu daba lokuswelakala kwempahla yabesifazana nxa besesikhathini kumaviki asanda kuphela. Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa wathi yena uvele kazake ayibone impahla yokucika. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo ngingunothando Sibanda.
Siyabonga Ntombi. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ukuze iphetha izalamhlanje ke sikhangele ebesilazo.
Intatheli zindaba umnumzana Itai Zamara okhokhela uhlelo lokutshengisela eAfrica Unity Square uthunjwe ngabantu abangaziwayo lamhlanje abacatshengelwa ukuthi ngabe CIO.
Icele le-MDC elizibiza ngokuthi i-Renewal Team lithi umlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mdende akasoze enelise ukunquma kwisicelo secele elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai sokuthi amalunga aleli dale axotshwe edale lephalamende ngoba akhethwa ekucele le-MDCT.
Umongameli Mgabe uthi ufuna ukubona ukuthi nguphi umahluli ozahluza udaba lwabaxotshwe kuZANU-PF. Umnumzana Didimus Mtasa lo mnumzana Rekare Gumbo okungamazwi asolwa ngabalwela amalungelo oluntu.
Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lami owenu untungameli Nkomo libe lobusuku obuhle.